So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zizobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Nhlangula 2021 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival.
Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise.
Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho, amabandla ezombusazwe esematasatasa.
You are nothing in this party. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
No recall.
Ibandla lePhalamende yamazwe abensundu elePan African Parliament selisolwe kakhulu ngemva kokuqhamuka kwedlakela olubangele ukuphoswa kwezibhakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival esithi kumele kuthuthukiswe imidlalo ukuhuga abavakatshela ilizwe bevela kwamanye amazwe. UBathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlakeleli abaningi kanye labo kulondoloza amasiko koBulawayo babukele ngenjabulo ukusekelwa ngumongameli Mnangagwa, bethi lokho kubakhuthaza ukuthi baqhubeke besebenza. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
iBulawayo Arts Festival siyincoma kakhulu ngoba ihlanganisa abantu abavela ezabelweni ezehlukeneyo, njalo iveza sobala ukuthi singabantu abalamasiko ehlukeneyo. Kusiya phambili ngikhuthaza ukuthi lokhu kungapheleliye kujabuliseni abantu, kodwa kuthuthukise amabhizimusi kanye le-tourism.
Umongameli uchaze ukuba kusobala ukuba idolobho lakoBulawayo yilo ingcitshi kwezokulondoloza amasiko lembali yelizwe. Ukhuthaze ukuba izizalwane zeZimbabwe kumele ziphatheke ekusekeleni inhlelo ezifana lalezi. Ungezelele ukuba lokhu okuqhubeke lamhla akumelanga kube ngokwelanga elilodwa, kodwa ugatsha olubona ngezokuvakatsha iziphathamandla zedolobho ukuba ziqhubekele phambili zithuthukisa imisebenzi efana laleyi. Umnumzana Simon Mambazo Piri, okhokhela imicimbi yeBulawayo Arts Festival, uthi kuqakathekile ukuthi abahlabeleli babukise izipho ezibukekayo.
Siyathanda ukumbonga umongameli ukuthi asixhase namhlanje. Bezamasiko, abezokujayiva, abezokuhlabela, abezoku-acta, abalala izopho lokubana bakubonise lokho elikubona namhlanje. Sithi noma ubhubhane lo-COVID lusakhona, asincedisaneni ukubana sivule imisebenzi yalabo abaphila ngamathalenti.
Umqondisi weNational Art Gallery koBulawayo, umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, uthi abantu beMathebeleland yibo okumele baqale ukuthuthukisa imidlalo eyenziwa ngabahlabeleli bakuleso sabelo ngokubahlawula.
Thina ezisebenza kwezamasiko, nxa abantu bepackage amasiko abo bawathengisa, bawathengisela inzalo yakithi lalabo abavela kwamanye amazwe avela phandle, nxa sikhangela thina abalapha eZimbabwe, thina yinto okumele sikonsume okokuqala ama-cultural products and services akhona, ngoba yithi inzalo yakhona lapha, yithi esilomlando yokulondoloza imvelo yethu yokulondoloza kwezamasiko lemidlalo. iBulawayo lidolobho elemhlobo etshiyeneyo, kumele siziqhenye sidale ubuntu obumqoka. Ngakho nxa sesihlanganisa le-tourism, sokudingakala phela inzuzo ukuthi abantu baphile ngomsebenzi wezandla nengomsebenzi wenyawo zabo. So yikho kuqakatheke kakhulu ngenhlelo ezifana lalezi ezenzakale lamuhla.
Umongameli Mnangagwa obehamba lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwengwa ubekhangelelwe ukwethekelela indawo ezimbalwa koBulawayo okubalisa isithombe sikaMui umnumzana Joshua Nkomo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba olufanayo umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi abantu bazathola imithi eyeneleyo yokwenqabela i-COVID-19 yona ebikwa ibisisilela. Umnangagwa wethule la mazwi emkhosini wemidlalo yokuzijabulisa eBulawayo Arts Festival. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 682,242 sebehlatshwe ijekiseni le. Lokhu kukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamuka laya kunkulungwane ezifika phose ezingamajumi amane 39,031 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo 1,599. Kusenjalo umhlali weHarare umnumzana Dinashe Gumbo watshelwa ukuthi ijekiseni le ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere, Wilkins le Parirenyatwa kumaviki adluleyo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uze wahlatshwa ekhaya lakhe eMberengwa namuhla.
Ah, namhla ngiyathaba kakhulu, sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ah, ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye e5 ama centers babe sithi bona habala le vaccine eyokuqala, kodwa namhla ngitholile eMaborondo and amanesi angikhona, they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onkama ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa le vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiya thaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina eStudio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and one motivator mina ukuthi ngiyidinge le vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikuthaza abantu ukuthi bahlatshwe siprevente le COVID-19.
Manje uza kwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe le. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede le process. Hayi today at least I've moved.
Lo ke ngumnumzana Dinashe Gumbo umhlali weHarare ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le esigodlweni. Amabandla amancane ezombusazwe akumanyano wePolitical Actors Dialogue athi kuqakathekile ukuba abadabuka kwamanye amazwe baphiwe ithuba lokuvota kungela bandlululo kukhetho lomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene umhlangano osanda kugqitshwa enyanga bathi lukhulunywe kabanzi udaba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Amalunga ePollard ahlaziye okwethulelwe idale lepalamende zinhlanganiso ezijiyeneyo ezifisa ukuba kungeniswe kumthetho obunjwayo obizwa ngokuthi yi-Electoral Amendment Bill. abamele amabandla atshiyeneyo bathe bafisa ukuba kuguqulwe umthetho we-Electoral Act kungakapheli umnyaka. Bafuna kufakwe iziga emthethweni lo ezinjengokuthi abantu abakhubezekileyo emehlweni bavote besebenzisa i-braille ukwenzela ukuba bengancediswa ngamapolisa ukuvota. Njalo umsakazo kwaZulu weZimbabwe Broadcasting Corporation ubanjwe ngamandla ukuthi wonke onesifiso sokuvotelwa akhulume loZulu kungela nhlawulo. Baphinde bathi bafisa ukuba abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ngobuningi babo ukuba bangene eZimbabwe bezohlolisisa ukhetho. Umnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe obesemhlanganweni lo, uthi kuqakathekile ukuthi kube labantu abavela kwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho.
Besikufunayo ukuthi nxa kufika ukhetho luka-2023 kungabi khona ukuxokozela, yonke imithetho ekumele ilungise sesiyilungisa khathesi. Sesifakile i-proposal yethu ezahamba eParliament ukuthi thina sibone ngathi kuyini okumele kulungiswe ku-electoral reform lokuthi izekhi yona ngwayo iwubambe njani umsebenzi wama-election.
Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi kumele udaba lokuvumela abantu ukuthi bahlolisise ukhetho eZimbabwe luphathwe ngonanzelelo.
Ilihlo likahulumende kali alicinezanga khonapho, likhangele ukuthi asikezi siyethule izitha zethu sithi ngama-observers, abantu abasitshayelela phansi sithi ngama-observers, akusoze kukhande khonokho. Ngakho-ke kuphelelisiwe thina isadaki iphelele, isadaki lama-guidelines ayo alandelwayo nxa kuqhutshwa ukhetho yibo sikulandelayo.
Abanye abangene umhlangano lo wenzelwe enyanga bathi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF kalifuni ukuthi kubuye elizweni ngesikhathi sokhetho abaphikisa uhulumende. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MCT uyakusola lokhu.
Kuyabe kuyadanisa kakhulu nxa kuyikuthi ibandla elibusayo ele-ZANU-PF liyala ukuthi amanye amazwe abuye azokhangela azohlolisisa ngesikhathi sokhetho ukuthi ukhetho lwethu luhamba kanjani.
Kwaba nokuxokozela okumangalisayo ngomnyaka ka-2018 kusanda kwenziwa ukhetho, abanye abaphikisayo besithi kalwenziwanga ngefanelo. Kodwa ababemele amazwe akuzwekazi le-Afrika bathi lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.
Livetalk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngobhubhane lwe-COVID-19 lenhlelo eziphathelane labesifazane. Ngesikhangele esivini. Abachuchisi besigaba seMinnesota kwele Melika bathi bafuna ukuthi ipolisa elimhlophe uDerek Chauvin, owatholakala elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd, agwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-30. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi abantwana besikolo besiMuslim abalikhulu lama-36 bathunjwa ngabantu abahlomileyo ngesonto. Amabandla ezombusazwe asiqalile ukulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inkokheli yamabandla la agoqela ele-ZANU-PF, MDC Alliance, MDCT, Transform Zimbabwe, Constitutional Assembly, namanye asekhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lawesenate kanye lomongameli. Amabandla phose wonke aphikisayo avumelana ukuba kumele kuguqulwe indlela okuvotwa ngayo okugoqela abalinda ukhetho ngosuku lokuvota abadabuka kwamanye amazwe okumele bahlolisise ukhetho lolu lokunye okumbalwa. Bafisa njalo ukuba konke lokhu kwenziwe ngokuguqula umthetho we-Electoral Act oza kwenza ukuthi uhulumende alendele izifiso zikaZulu. Azangena kukhetho oluzayo na amabandla aphikisayo nxa kungaguqulwanga indlela yokuqhuba ukhetho elizweni? Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Patrick Ndlovu webandla lezaphu kunye lomnumzana Thabani Nyoni ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Okathi isiZulu ezibathakela i-CMB information leyo ngoba beyibona ilubhada lezanupiyefu futhi ngayibumba ifake abantu abamesondo abavela ku-academic field abavela kukhethi ku-civil society ibe beyabo bonke bona laba abantu yibo sebona khona okwakuqala i-independence information day. So sikuqala ngokubuzwa kwayo sekuzokudide itrust kuZulu ngoba kathi isiZulu vele ikhetha i-election ezibathaka i-CMB ngoba babona i-election yezimbabwe i-rubber stamp yokuthi selinjanupiyefu emandleni ukuthi iqhubekele phambili isukuliza kuZulu yezimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Nyoni, akungene kulapho utsho ukuthi pho kuwenzakala yini ukuthi kuguqulwe i-electoral commission kube yileyi ezimeleyo?
Ngizaqala ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi uhlupho lwethu yikuyini elizweni. Uhlupho lwethu yilokho esingakubiza ngesiclassity crisis of confidence in national institutions and processes, including electoral processes. NgesiNdebele ngikubeka ngokuthi ukuswelakala kokuthembakala kwezingatsha zikahulumende lenhlelo ezenziwa nguhulumende kuphathele ikakhulu lalezo ezokhetho. Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise ekhethweni njalo ziphatheke lekhethweni ngisitsho lezalo uTF yangkhona. So ikhokho lokho okuqakathekile okumele sikuzwisise ukuze sibe kwazi ukuthi nxa sikhuluma nge-electoral reform sitsho ukutshintsha, sitsho ukuthi ngezinye indlela abantu nxa kuthiwa hambani liyevota bayazibuza ukuthi ngivotelani vele sikwazi ukuthi ngubani ozawina. Nxa kungathiwa siregisteni bathi ngiregistelani njengoba vela kulaa nto etshintshayo. Yabo ngezinye indlela kabathembi ukuthi singahamba siyevota laphana kuzaba lo tshintsho, whether utshintsho lolo silitsho ngokutshintsha abakhokhelayo kumbe sitshintsha utshintsho ngokuthi kukhokhelwa njani.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela okunye elifisa ukuthi kwenziwe kuyini?
Ama-election baba angayenzelwa okusayi-combined lokhu kwawena ama-election la awenziwa i-presidential, i-MP le-council. Sikubona kakhulu ku-service delivery emadorobheni ngoba sokukhethwa lo ngu-party lines kuqala laphana sekusenza ukuthi local authority i-service delivery sangcono ngoba abantu bebegala abantu abalohlonze. Manje lokundoda lona umgabe wakhuthwa ukudliwa wasebambatha ama-election i-service delivery yakhe yehla ngoba nxa sokuya kwi-election abantu abaningi i-local authority bayekhona iyofuqela yabo besinokuseparate.
Akutsho baba Nyoni ukuthi-ke nxa kuyiwa phambili kambe kuyaguqulwa yini konke khona okwakufunwa ngabantu kungakasho ukukhetha?
Hhayi, mina angiboni ngaphandle kwezinto ezilandelayo engingazitsho zenzakale, angiboni sibili ukuthi kuzaguqulwa lanxa ivini kuguquliwe. Futhi mana ngihle ngengeza ukuthi umumo nje the political atmosphere la okumele utshintshe ukuthi kukhulunywa njani ngamabandla la abakhankasayo. Othi ngibuke kanje ukuthi ngithole ukuthi kumele kwenzakale ezinye izinto ukuthi kuze kutshintshe la kudingakala ukuthi la amabandla lawo aphikisayo azimisele ekuthini akula khetho kungalabangalotshintsho. Eminyakeni edlulileyo sinanzelela ukuthi bajayele ukuthi bangacaci ukuthi vele bafunayo. Baqala bathi akulakhetho ungabi yotshintsho kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubabone sebengenile ukhetho luqhubekele phambili. Kuthi nxa sokuphambanisekile izinto sebe siye emakhothi sebe siya kuthi hayi laphana kuhambanga kuhle ukuthi vele kwakungande kungande kungande amakhothi angikhona lawo atholakale engaqhubi indlela yokukhangela ukhetho ngendlela eqondileyo.
Uthi nxa sokumemezelwe ukhetho liyaphudlukela nje selingena selisithi hayi kungani sokulungile kodwa ligcine lithinga lisithi akulama-reforms ankhona. So kuyini okwenza ukuthi ligcine lingena kukhetho kungakalungisi into eziningi?
Ukubhoyikota mba ukuqalani ukhetho ilegitimayiza i-ZANU-PF uyekusufayiukwathisiphetho ephethweni siyalwa silala i-ZANU-PF isiphetho ephethweni phezulu sitengisini but we are fighting.
Yeye
kufakudi apho ifayithi yakhona.
Yeye kufakudi.
Bila nababala isona. If you remember in 2008 Morgan Tsvangirai pulled out. Umgabo rene wa fontese yedwa wa campaign yedwa wa declare even that victory but he can't be one. Those are the type of people that are dealing with. Abangala isona ukubhoyikota.
Nxa lingenda njengoba uNdlovu uthi yena ungangeni kulegitimayizizana. Nokungena lakho ekhethweni lakho yikuyilegitimayiza.
Lo ngumnumzana Thabani Nyoni ingcwethi kwezombusazwe exoxa endawonye lomnumzana Patrick Ndlovu webandla lezaphu belo Gibbs Dube weStudio 7. Idale lePalamende yamazwe abensundu elePan African Parliament eligcile kwele South Africa lisolwe kakhulu ngabanye ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangelwe yikungezwani nokungavumelani ukuthi inkokheli ikhethwe njani. Kwaphoswa izibhakela kubangwa izikhundla uThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
You are nothing in this
yesterday,
park. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
Liphendukela abayinkundla ezibhakela idale leParliament yamazwe abensundu eAfrica. Umeli wedale leParliament yeSouth Africa unkosikazi Phemi Majodina wakhatshwa. OweZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes watshilwa isandla saze sanyela. Bekuhaswana ngenhlamba kungekho lalelo munye phakathi kwabameli bamazwe ayithunjwe ngeleFrance lalawa ayithunjwe ngamangisi. Konke lokhu bekubangwa impikiswano yokuthi umkhokheli waleli parlamente akhethwe njani. Abameli bamazwe e-Afrika asentshonalanga kuyibo abaningi bafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho, kodwa abameli amazwe asezansi ayithunjwe ngamangisi bafuna kuphananwe amathuba okukhokhela kutshintshwana ngokuvumelana. Umelwe parlamente eZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes uvele wasukuma wayavimba ukuthi ukhetho luqale.
I do not agree with going ahead with this election.
Asekeleni ukuqhuba ukhetho, siphane amathuba okukhokhela.
To the clerk of this parliament, I submit.
Kodwa akabadabuka emazweni abethunjwe eFrance abagoqela uphuma esikhundleni sokuba umkhokheli waleli parlamente umnumzana Roger Godo Danga odabuka eCameroon bebengafuni ukuzwa lutho befuna ukhetho uphela.
If you want to apply rotation.
Sonke lesi sikhathi besiqhuba ukhetho manje sekutheni? Lokho kutshengisa ukuthi akukho ukubambana e-Africa.
Le nkulumo engihlanga kuhle kwabadabuka emazweni asezansi ezokazi kugoqela nommeli wedale leSouth Africa unkosikazi Phemi Majodina.
You people from
lingamaqili alithembekanga.
Ngemva kwamalanga amathathu kuphikiswana, ukhetho luye lwamiswa, iParliament yavalwa, kwathiwa amalunga ayekwehlisa ulaka. Ngesikhulumeni sebandla elibusayo kwele South Africa i-African National Congress, umnumzana Pule Mabe uthi kuyayangisa okwenzeke kuleli iParliament. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabena uthi kusegcekeni ukuthi i-Africa iyahlukene phakathi.
So kuyatshengisa kakhulu ukuthi abukho ubudlelwano phakathi kwezwekazi le-Africa. Thina-ke njengebandla lamakomanisi kuyasihlupha kakhulu ukuthi izwe lethu le-Africa lokhu lilandela ukuthi lona ingxenye yayiphethwe kumbe incindezelwe ngama-French, ingxenye yayincindezelwe ngamaNgisi.
Ingcitshi kwezembali ye-Africa e-University of Johannesburg umnumzana David Monyaye uthi udlakela uqhamuka ephalamende luveza i-Africa elesithombe esibi kakhulu.
we see it reflecting the weaknesses of the entire AU structure.
Kukhombisa khona ukuthi ohulumende lamabandla ezombusazwe eAfrica anjani.
And it speaks of the nature and character of our governments that are there on the African continent.
Pan-African Parliament ibunjwe ngo 2004 katamalunga ayo ngabameli bamaparlamente amazwe e-Africa ehlukeneyo. Iningi selikhuthaze i-African Union ukuthi ingenele kulolu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ni Mthuso Khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu wele Highlanders uMandla Mpofu ukhathazekile kakhulu ngokungenelisi ukulitshayela emambuleni kwabagadli beqembu lakhe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lamahlulwane yamanzi adibana leqembu lebulawa wesithi ngensonto emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi kuzamele abadlali bakhe babe bukhali bengabhekana lamambule.
Ngiyathabanga hlohla kuthi angahlohla amagoli engabe ngiyafuna ngikwanise ukuhlohla ibhoreli lodwa ngegame iChiefs party. Yikho lapho engibona ngani ngifuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi ukuthi ungathola njani amadlulelo ukuthi ngize ngiyefika phambili sithola amagoli phambili. Yikho lapho ekumele sisebenze ngakho kakhulu e-training and sisebenza ngakho imini yonke ihambize letshoni sizame ukuthi sithole amagoli.
Kweminye imidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namhlanje iqembu lewawa le-Triangle yabe ngijikile obhanqa 1-1 okutsho ukuba omabili la maqembu athole umklomelo wawo wokuqala kusibaya sikagroup 4 njengoba ingcotshwe kwimidlalo emibili yabe idlale phambilini. Kusibaya sikagroup 1 iqembu ledayana ngosenqobele ze-PC Caribbean nge-1 kanya okutsho ukuba selibuyele ladlala esiqongweni sengalane yemiklomelo le miklomelo eyisikhombisa kuthi ngemva kwaloku leqembu le-Caps United lona elinqobele i-Rentals nge-2-1 ngolwesithathu. Kusibaya sikagroup 4 iqembu lingezi Platinum Stars ileselihle ziphezu kwengalane ngemva kokunqobela i-FC Platinum nge-2-1 emdlalweni obusemandaba. Iqembu lingezi Platinum lile miklomelo eyithoba munomunye kuthele i-FC Platinum lile miklomelo eyisithupha njalo le FC Platinum liqede selilabadlali abasilele ngoyedwa ngemva kokuba imvimbi uGift Bello etshengiswe ikhasi elibomvu. Imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu leHarare City ezanqikilana khona lele-Rentals enkundleni yase-National Sports Stadium ngehola le-10 lanye ekuseni. Iqembu leManyika Diamonds izajukana lele-Black Rhinos ngehola lakuqala emini enkundleni esakubva kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leBulawayo Chiefs lizabondana lele-Chicken Inn enkundleni eBarberfield. Ngensonto iqembu leHada lizadlala lele-ZPC Caribbean enkundleni eNational Sports Stadium ngehola le-10 lanye ekuseni. Iqembu leCranbourne Bullets lizadibana lele-10X ngasesakubva ngehola lakuqala emini kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHighlanders lizadlala lele-Bulawayo City emagumeni ngehola lesithathu emini kulomdlalo ogobhozisa amathe enkundleni eNational Sports Stadium lapho iqembu leCaps United lizadibana khona lele-Giants. Imele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave. Ngesikhangele ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival. Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho amabandla ezombusazwe esemadasadasa. Idale lePhalamende yamazwe abensundu elePan-African Parliament selisolwe kakhulu ngemva kokuqhamuka kwedlakela emhlanganweni walo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi yasidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.